Hayi, sibona uBob Dole osichileyo lapha was a very important person in the society, civil society in America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a hambe skolo representative of the Kansas state legislator, then as a hamba e Washington. I mean, ngathi that's a service kwele lizwe le America. He was seen as a person who could deal ngama issues. Esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhuza uku dismember the other party without merit. Ngiyabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security le disability ama veterans and the general population lokunye ngama social amenities okuningi he was a champion of, and singathi he lived a full life. Ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lathi siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wamo Omicron COVID lani. So sithi hayi alale kahle Senator Bob Dole. Yena ngokwakhe he put everything he had to the service for the American people.
Isibona abavela kunhlangothi ezichiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama Republicans labebandla lama Democrats bayamkhalela bakhalela imuli yakhe ebonke bathi hayi ube ngumuntu oqhakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yipi imsebenzi kumbe iligacy azakhunjulwa ngayo kahle kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lathi sonke one day ilegacy zethu esiziyenzayo kwakathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe le-America. Hopefully sizaba labo Bob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past sokuyisingathi 10-12 years ngathiwa kube lokudonselana and then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe le-America.